kukhanya iHarare ile problem kakhulu ngoba one ilama associations amaningi kulama associations angathi abela amalungelo abantu kube sokuba lama associations lawa afonywa ngama political parties so lawa ama parties yiwo ayafucela ama police ukuthi kabafunze athiswe ngezindawo zingaphumi kahle then kube sokuba lawa ama associations la enjengethi zithiya which is igenini iyo ekhanya ingelazindawo zokuphiwa nxa bephiwa baphiwa lapha nokungela okungacaci khona okuphongokuba ngumhlabathi kungela la ndawo zokuthi bezincedise khona so kulohlupho kakhulu nxa sengiyicompare lakobulawayo kobulawayo i-city council ibhalele abantu bonke ababerejisekiyo ukuthi bethole izindawo but uhlupho olukhona nabo baphiwa vele ezindaweni ezingacaci kahle uzathola ukuthi umuntu othengisa ama-juice card kumbe othengisa ama-cover ama-passport uphiwa kuHarare Road lapho kungela ndawo khona yokuthi umuntu ozadlula ethenga for i-cover ye-passport so umuntu bangeke ehambe enkangala ethemba ukuthi uzathola isikafu sokudla khonapho yikho bebuyela futhi ezindaweni ezidorobheni phakathi ngoba yikho lapho kuhamba khona abantu yikho lapho kule mali khona so ngezinye indlela akucaci kuhle ema-city council ukuthi asebenza njani labantu
sixoxe lomunye njalo othengisayo wesifazana unkosazana Thendekayi Mashavira othi yena ukufumbathisa amapholisa lokhu kumthwalisa nzima ngoba ucine engasayenelisi ukuthi aselele imoli yakhe ulabantwana abafundayo
bayasitshela sibili kodwa thina nxa sesisithi silandelane lokuvumelana le-council ngoba nasala amabhodi le-council nxa sibatshela ukuthi kababuyele lapha baphiwe khona izindawo lezitikitana zabo zona lezi bayithengisa khona ngathi basinika wona la ama-reasons okuthi akulabantu njalo le-policy lisithathe i-advantage yona leyo ukuthi bese bedlula bekwazi ukuthi ngale baswelile abantu bazabathola laphana sebefundatiswa.